ukusebenza kwentatheli izindaba zivikelekile kuqhakathekile ikakhulu ilizwe liphakathi kokulungiselela ukhetho kanje isiga sokudubuka kwangempelansonto eWhite City Stadium kobulawayo senze limfundiso iqhakatheke kulandela ukuthathelwa imichina kwenye intatheli izindaba yaphendukiswa sekucitshwe izithombe lamavidiyo Esinye seziphathamandla seGoogle South Africa, umnumzana Fortune Mgwili Sibanda, uchasisa ngesizathu sokuqhuba loluhlelo.
Sibuye lapha lamanye ama organizations, sizotraina ama journalists, sibatshengisa ama tools abangawasebenzisa, nxa becover izindaba, ngesikhathi sokhetho. Yikuthi sifuna ukuthi bebekwazi ukuthi internet bengayisebenzisa kakuhle njani ukuthi benike izakhamizi ngathi indaba eziyizo ngesikhathi lesi esiqakathekileyo esokhetho ngoba into esesiyinanzelela ukuthi sokukuningi okuphumayo lapha ku-internet okunye kungabe kungamanga okunye kungasoqiniso abakuthi fake news So sizama lapho ukuthi sibatshengise ukuthi bengasebenzisa njani internet bengagcini labo sebe ngingathi sebebhala nge-fake news.
U-Innovation Research Officer we-site kobulawayo, umnumzana Sean Dlovu, uthi kulandela isehlakalo sangempelansonto lapho intatheli izindaba ezithathelwe imichina yabo ezinye zalimala bakubone kuqakathekile ukuba bazihlomise ngokuzivikela emsebenzini.
Kade singazani leGoogle sixwayisa, sifundisa ama-journalists lapha akobulawayo ukuthi bengazivikela njani nge-digital security nxa impahla zabo zingathathwa kumbenzi zingalahleka information ephakathi ingakwenza kube lula ukuthi ibonakale lokuthi bezi-protect.
Intatheli izindaba yephepha le-The Chronicle engenela imfundiso yabe-Google unkosazana Andile Chuma uchasisa ngabakufundileyo.
Sifunde iGoogle South Africa usifundisile ukuthi sibe lokunanzelela kakhulu nxa sisabelana labantu ebulenjini information mayelana ngathi lezimuli zethu lokuthi sinanzelele kakhulu njengabezindaba njengabonozindaba ukuthi sitshelane abantu lokuthi sinanzelele imibiko efakwa ngabantu ku-social media kakhulu ukuthi iba lento ezingayisilo qiniso elipheleleyo sibe lokukhalipha nxa sesibhala izindaba zethu singathembi khonokho kodwa sithembe ama-official so size babazasitshela okulungileyo esingakusakazela abantu
Enye njalo intatheli izindaba ye-Newsday umthandazo Nyoni obekulolu hlelo uthi ufunde okunenyi
mina njenge-journalist intatheli izindaba nazeli ukuthi kulezi nsuku esiphila kizo izikhathi zokuthi kugcwele kakhulu singathi ama-fake news so nxa ngingathola information ethile eyi-fake not ngiyi-verify so sengikwazi ukuthi information njalo ngiyi-verify njani ukuze ngithole information e-right ukuthi nikeze abantu information ezahambe ibasize phambili njenge-trusted source
Isikhathi esinenyi kungaba lezehlakalo ezimbi intatheli izindaba ziyathathelwa imichina uhulumende acitshe umsebenzi wazo emichineni kumbe ukuyibhidliza bangaphikisa kulokhu kulakho ukufaka impilo yazo engozini kumbe ukulimalela engozini enjengaleyo eyenzakale ekudubukeni okube khona enkundleni eye-White City Stadium ngomgqibelo. Ngenyanga ezayo mhlaka 13 Ntulikazi iZimbabwe ikhangelele ukuya ekhethweni ngakho ke inhlanganiso lamankampani afana labo Google South Africa azama ngazo zonke indlela ukuhlomisa intatheli izindaba ukuba zizivikele emsebenzini ngalesi sikhathi esivame ukuba lenkinga ezinengi ezinjengodlakela lwezombusazwe Ngimele iStudio 7 yobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.